soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingani tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 1 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngihlale Harare, ngavasinethwa lapha. So manje senzama ukuya vasinethwa kwesithu. Manje ayitholakali iSinopharm kukhanya isiphelile.
Lokhe luqhubekela phambili udubo lokusilela kwamajekiseni awe-COVID-19 elizweni, ikakhulu ebantwini asebedinga ukuhlatshwa okwesibili.
Isiqokoqela salimcimbi embili, especially ngiyaqala ngobulawayo day, okuyililanga likabulawayo, yikukhumbula lokuthi sihlale sikhumbuzana ukubana ubulawayo ube yi-municipality ngalelo langa.
Izakhamizi zakobulawayo namuhla bezinanza ukuphiwa isicoco sokuba lidolobho uqobo elebulawayo day. Icala likanobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheji likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo obekumele lingene namhlanje emthethwandaba kamanje kobulawayo lidluliselwe phambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lokhe luqhubekela phambili udubo lokusilela kwamajekiseni awe-COVID-19 elizweni, ikakhulu ebantwini asebedinga ukuhlatshwa okwesibili. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngomgqibelo wethule umbiko othi eleZimbabwe lenelise inani labantu abangaba yisigidi asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okuyinto ejabulisayo emizameni yokulwisana lobhubhane lolu. Loba nje sowuhlatshwe abantu bonke laba, sekulodubo lokuswelakala kwamajekiseni awe-COVID-19 vaccine ngenxa yokwanda kwenani labantu asebefuna ukuhlatshwa leli jekiseni. Inhlolisiso eyenziwe yi-Studio 7 emakliniki athi eMarlboro, Warren Park 1 laseMfakuse Healthcare Center yeHarare iveze ukuba abantu abafuna ukuhlatshwa amajekiseni awesibili bebebiselwa ezindlini ngoba engasekho. Lokhu kwethuse abantu abaningi abangasakwazi ukuba bathini ngoba kumele bahlatshwe amajekiseni lawa kabili ukuze bavikeleke. Udokotela olodumo njalo wako ngumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Henry Madzorera uthi kuyethusa osokusenzakala.
It is very true that nearly all clinics in Zimbabwe have run out of
kuliqiniso ukuthi amaklinika wonke aweZimbabwe kawasela ama-vaccination lawa aweSinopharm laweSinovac. Siyakwazi ngoba besisipha abantu ikakhulu labo abafuna ukuhlatshwa okwesibili bebebiselwa ezindlini. Lokhu kuyethusa ngoba akasikwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ungaswela ijekiseni leli ngesikhathi esifaneleyo. Uhulumende kumele abone ukuba sipha abantu bonke amajekiseni lawa.
We vaccinate more and more people.
Ukosikazi nomfamoyo wasemzini weMarlboro eHarare ngomunye wabasele ijekiseni le eklinika.
Mina inkinga engilayo yokuthi ngihlale eHarare ngavasinethwa lapha. So manje senzama ukuya vasinethwa kwesithu. Manje ayitholakali iSinopharm kukhanya isiphelile, akusela ma-second dose.
Umnumzana Tafara Sithole oyemfakothe uthi uhulumende kumele azame amanye amacebo ukunceda laba abafuna ukuhlatshwa.
Besicela ukuthi uhulumende akwanise ukwenza ukuthi sikwanise ukuthola i-second dose yethu ezibhedlela. I-first dose yami sengayithola sibili, kodwa ngike ngavakashela esibhedlela amalanga adlulileyo lawa ngafika besithi akula muthi wokuthi sikwanise ukuthola i-second dose.
Kodwa udokotela Paratsayi Mzengereri owumqondisi wezempilakahle esigabeni seMashabeland West uthi ukusilela kwamajekiseni e-COVID-19 kubangelwa yikuba uzulu uhlatshwa endaweni ezihlukeneyo.
Zimbabwe ine ma-vaccine 3.
EleZimbabwe lamajekiseni amathathu, iSinopharm, iSinovac leCovax, abantu babehlatshwa endaweni ezehlukeneyo. Njengomzekeliso, umuntu wayehlatshwa eChinoyi aphinde ayehlatshwa eHarare. Lokhu kwenza ukuba kube lokuswelakala kwamajekiseni ngoba umuntu wayehlatshelwa lapho ayengahlatshelwanga khona okwakuqala.
because munaiba ya wakwangashu na kuwa na first dose yake.
Wengeze eti utubo lolu lualu nisizo mba ukurumende esetengi ama nyama chekiseni azafiga elizweni huyo na lenyanga. Apo kacharozi mpila gase babiga ukuba okwa manja abantu sepepose bafie nkulu nganezi nga makula ifkombisa 675,675 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuqala e-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele njalo sebezi nkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu 344,400 asebesatshwe ijekiseni yesibili okwenza abantu asebesatshiwe bedlule kancane isigidi esisodwa 1.2 million. Ngokutshona kwelanga la izolo bese kufe abantu ababili bebulawa yi-COVID-19 ukuthi wabahlole bafunyana bele gciwane leli balitshumi lasikhombisa 17 kuthi abasebehlole bafunyana bele gciwane leli kusikela nyakene liqhamuka eZimbabwe sebezinkulungwane eziphose zifika amashumi amane 38,961 labulala abedlula inkulungwane lengxenye 1,596. Mina isithu 7 seHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo abanye abeZimbabwe kwele Botswana sebeqale ukuphindela ekhaya ukuyathola ijekiseni ye-COVID-19. Bekhala ngokuthi kwele Botswana uhlelo lolu luhamba ngesiqubu sonwabo. Intatheli zindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseCameroon kwele Botswana.
Ele Botswana lavuma ukuthi lizahlaba abeZimbabwe abakulelwe lizwe ijekiseni ye-COVID-19 kungakhathalekile isimo samaphepha abo okuhlala elizweni. Kodwa abeZimbabwe kule Botswana kade belindile lokhe uhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 lwasungula ngombimbitho. Umnumzana Martin Mpofu yena uthi usecedile uhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ngemva kokuba abuyele ekhaya ukuyathola uncedo.
Ngilindile ngisezwa ngama-vaccine ukuthi azanikezwe abantu but lokhu bevalisa bathi kusasa kuva from tomdalo les 8 years 65 years. Kanti thina kithi kwalezimo eZimbabwe ngihambile mina ngayazifikele ekhaya ngafika ngahlatshwa i-first dose bethe bengihlabile sibili Sinovac angizange ngizwe lutho bangitshela bathi ngiphenduke after 28 days. Ngifika ngahlatshwa i-second dose yami sengiqede ngiziphathele isertifiketi sami. Lingajoni lihlupheka lina maZimbabwe lifuna ukuhlatshwa lapha ezweni leli baslow lapho.
Umnumzana Benjamin Spanda ohlala eHebron uthi uhlelo lokuhlaba ijekiseni luhamba kancane kancane osokuba lahlisa ithemba.
Ipace yakhona is a bit slow ngoba even lama locals ngokwawo esihlalisane lawo abaTswana labo abaningi abakayitholi. Ikanti ke eZimbabwe ngale kungani kuyahamba ngoba ngingahamba khona ngale ngo-March. Umama ongizalayo wathola i-first jab. Ngibuyelile njalo bengikhona ngale last week, ngiphenduke last week. Ebese siyayidinga i-second jab, wayithola ingekho. So mean to say ukuthi khona ebese siyaqedisa nje i-process yakhe. Thina ngapha lokho esingakaqali.
Uthi kuyakhathaza ukuthi igciwane leli liyaqhubeka libulala abantu ngesiqubu esiphezulu, kodwa ijekiseni yona ingatholakali.
This will have serious health implications yithi esihlala ngapha eBotswana. Ilizwe lonke nje likhanya, I mean i-systems zabo zonke nje ukukhanya sengathi zislow and it doesn't look good for us ngoba i-corona ilokhu ibulala abantu and nxa silokhu singakaqalisi ukuthatha amajekiseni lawo it's a serious cause of concern.
Iningi ukuqala ngisho labeBotswana alikatholi ijekiseni yakuqala kulimaza amathemba ukuthi abantu bazathola nini esibili. Kodwa iBotswana ithi siphakamisa inyawo kuhlelo lokuhlaba ijekiseni. Inombolo esikhitshwa abezempilakahle zitshengisa ukuthi sebedlule inkulungwane edlula ikhulu lengxenye i-157,000 asebethole ijekiseni ye-COVID-19. Ngensonto eleBotswana lithole imbodlela eziyinkulungwane ezingamashumi amabili lasificamunwembili i-28,000 kukanti ezinye ezifika inkulungwane ezingamashumi amathathu i-30,000 zizafika ngolwesine. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Izakhamizi zakoBulawayo namuhla bezinanza ukuphiwa isicoco sokuba lidolobho uqobo eleBulawayo Day. Bekule micimbi ehlukeneyo egoqela eyomculo, imbongi, imigido lokunye. Emkhosini oqale namhlanje ukhangelelwe ukuqhubeka kuze kuyefika ngesonto. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo eKwaBulawayo.
Idolobho lakoBulawayo lithakazelela iminyaka elikhulu lamachumi amabili lasikhombisa, i-127 years, lokhe lanikwayo isicoco sokuba lidolobho. Ilanga leli selinanzwa minyaka yonke njengendlela yokuqakathekisa imisebenzi yentuthuko, ukulondolozwa kwamasiko lembali yedolobho leli. Lonyaka kulemcimbi ezabe ikhona ezadonsa iviki yonke kuhlelo oluqoqwe ngabeBulawayo Arts Festival. Imicimbi le izakwenzelwa eBulenjini, kuthi eminye izabe ilababukeli abalihlekana abalinani elivunyelwayo phansi kweziqondiso zokuvikela ukuthelelwana kwe-COVID-19. Umnumzana Simon Mambazo Phiri, onguye okhokhela imicimbi yeBulawayo Day kanye leBulawayo Arts Festival, uchasisa kabanzi ngalolu hlelo lwabo.
Isiqokoqela salimcimbi emibili, especially ngiyaqala ngoBulawayo Day okuyilanga likaBulawayo, yikukhumbula lokuthi sihlale sikhumbuzana ukubana uBulawayo ube yi-municipality ngalelo langa. And then i-festival yindlela yokubana idolobho lakoBulawayo, njengoba kulidolobho elihlala liphambili liyingqwele kwezemidlalo, kwezokuchichimba, kwezamasiko, uBulawayo yilidolobho elingaba phambilini lihlale litshengisa amanye amadolobho aseZimbabwe ukubana imicimbi enjengale yama-festivals ivele yenziwa njani.
UPhiri wengeze ethi ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 luphambanise kakhulu abakumsebenzi yezemidlalo lokulibazisa uZulu.
Yeah. So uzathola ukubana liviki sizabe silabahlabeleli, konke nje okuphathelane lezemidlalo. Ngenye indlela yethu futhi yokubana sizama ukubonisa uhulumende lakanye labantu ukubana ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID kuyini okungenzakala ukubana abezemidlalo lalaba abaphila ngamathalenta labo benelisa ukuthi bavule baye emsebenzini njengabanye. So kuthi ukuthi lumdlalo weBulawayo Arts Festival kanye hlanganisana leBulawayo Day uzenelisa ukuncedisa inkokheli, uhulumende kanye labantu nje ezitaradini ukubana babone ukuthi ezema-arts zingavule kanjani kusiya phambili, kumbe umkhuhlane usakhona kumbe umkhuhlane usuphele.
Umnumzana Mehluli Gomezi Dube, umhlabeleli wakoBulawayo, uthi abantu abaningi bebengakwazi ukuthi uBulawayo ulosuku lokuzalwa.
I-festival yalo nyaka izasifulela ama-opportunities amaningi ngoba lo hulumende ukutshengisele i-support thina ama-artists kakhulu, ithathe si-affecteke kakhulu and bese sifila engani sithiwa phandle because ikade singani sesalele emuva, abanye bebebuya lamaqhinga okubana benjani benelise ukusebenza, but thina bangani usemuva, but we are very happy ukuthi uhulumende finally sezowakubona and is giving us the full support. Abantu abaningi bebengakwazi ukubana uBulawayo layo le birthday, bebengakwazi ukuthi layo lapho afoundwa khona. So usuku lakoBulawayo luqakatheke kakhulu ukuthi nabantu bezame ukuphatheka kilo ukwenzela ukubana bebekwazi ngembali yakoBulawayo.
Umongameli Emerson Lambutso Mnangagwa ukhangelele ukuphawula okusemthethweni imicimbi yabaphila ngezipho zokucula imidlalo, imbongi lokunye eyeBulawayo Arts Festival ngolwesine bayonale iviki. Inkokheli zeBulawayo Arts Festival zibonge kakhulu ngosekelo oluvele kuhulumende, besithi lokhu kutshengisa ukuba abaphila ngezipho abazinikwa ngusomandla bayananzwa elizweni bephiwa ithuba lokuthuthukisa umnotho welizwe. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Icala likanobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebhejwe likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo, elokuthi watshotshozela udlakela ngomnyaka ka-2019 obekumele lingene namhlanje emthethwandaba kamanti koBulawayo lidluliswele phambili. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha likaFuzwayo, uthi baphiwa amaphepha abechasisa ukuba icala lizaqhubeka mhla ka-6 Ntulikazi 2021.
Namhlanje kade kumele angene enkontolo ngecala lokuthi kuthiwa wachaya ama-councillors ngo-2019. Singenile enkantolo basinika nje amanye amaphepha, savumelana ukuthi mhla ka-6 July kumele indaba liyiqalise. Kodwa okumqoka ukuthi ubaba uFuzwayo uthi yena njengoba yena kuthiwa watshaya ama-councillor, yena into abona ungani uyayibotshelwa ukuthi laba ababulala abantu laba abangene enkantolo. So loko ukuthi ama councillors indawo indlela yokuzama ukuthi bamthulise ukuthi engakhulumi ngento zeGugura hundi.
Umnumzana Kusani Ncube obeyesekela umnumzana Fuzwayo uthi akulacala elikhona kudingwa indlela zokumvala umlomo.
Lapha kulacala lapha elikhona. Lapha ukhona ukuthi uFuzwayo siyambona ukuthi kule nsuku ukhuluma ngokuthi abantu abafake iGugurawundi ikhulunywe. So esikubonayo ukuthi yikho abafuna ukumvalelela khona ukuthi angakwanisi ukuthi akhulume ngodaba leGugurawundi angahambi efaka amatshe emangcwabeni abantu ababulawa iGugurawundi. Akulacala lapho lokuthi wathi watsha abantu.
Amagqwetha kaFuzwayo athi okwenza abomthetho bavuse icala lomnyaka ka-2019 yikuba kuzanywa ukumvimba ukuba engabi lokukhuluma ngendaba eziphathelane lombhuqazo weGugurawundi lapho okwabulawa khona inkulungwane lenkulungwane zabantu libutho likahulumende le-5th Brigade ilizwe lisanda kuthola kuzibuse. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.
Yebo yebo yebo, thaka komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Sixoxa labatsha ikakhulu abekhwekhwe okulidolobho eselingene kuviki yesibili liphansi kwe-COVID-19 lockdown ngemva kokufunyanywa komkhakha waleli gcikwane elilolaka elivele kwele India. Zulu kandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMichael ngo-8 ntambama.
Ake sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa asedolobheni leMiami esigabeni seFlorida khonapha eMelika abika ukubana ayitholile imota esetshenziswe ngabantu abathathu abavuke ubhova abadubula ixoku labantu abakade bekukonsert edolobheni leli ngempelaviki lapho okubulewe khona abantu ababili kwalimala kakubi abangama-22. Limota etholakale phansi kwamanzi edamu eliseduzane. Amapolisa athi izabancedisa ukuthola umnikazi wayo okungakhokhelela ekutholakaleni kwabadubule abantu laba. Kwenziwe umbuthano wokukhumbula ukuhlaselwa nokubhidlizwa kwedolobho elalilabo somabhizimusi bonsundu abasebephumelela okwamagama eminyakeni elikhulu edluleyo ele-Black Community of Greenwood elalisaziwa ngokuthi i-Black Wall Street. Ngabamhlophe ababesebesiba lokhophe lokuthi abensundu basebephumelela ukwedlula bona ababeyizigqili ezaze zikhululekile. Lo mbuthano wesikhumbuzo wenzelwe edolobheni leTulsa esigabeni seOklahoma. Uqhamuke ukufuthelana edalela ephalamende lomanyano wamazwe awensundu we-African Union kwele-South Africa kubangwa indlela okumele ikhethwe ngayo umongameli wephalamende entsha.
Ukwethulwa komthetho kusetshenziswa amandla kamongameli awaphiwa isisekelo sombuso i-Statutory Instrument 127 sokubangele ukuthi intengo ezitolo iqonge ngesiqubo. Lo mthetho wethulwe ngeviki edluleyo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri ohlala elokijini lesizinda uthi ukukhwela kwentengo ezitolo sokudale udubo olukhulu.
Intengo yempahla ikakhulu impahla ezokudla lezi ama commodities asekhwele okumangalisayo kakhulu. Ezitolweni eziningi bakhweze amafutha, basebekhweza izinkwa. Izinkwa lezi besizithenga ngama 75 bond kade sizenza ama 80 bond. Lokhu sokuphezulu kwamandla ethu njalo thina esehlulekayo asakwanisi ukuthenga kwizinto lokho. Ochago laba labo sebekhwelile okumangalisayo njalo lokhu sekuyisethu siye kakhulu. Imiholo yabantu ilokhu injalo ingakhwelanga njalo igovernment layo izithulele akula into abayenzayo. Lalaba kade besinceda ngohlelo abangathi abe World Food Program labo abasasincedi. Into zonke sezisomele thina eZimbabwe. Ibhondi langikhona litheni nxa uthenga ngamaye ngamafoni la ukuthiwa ngama eco cash ama mobile money imali bayifaka times 45% from imali nale imali libe yiyo ach angazithi sizaphila njani thina lapha ekhaya
unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezctu umnumzana Jafet Moyo uthi lumthetho awusoze uphathise ukulungisisa ezomnotho welizwe
inyathelo elithethwe nguhulumende kasilo nyathelo elingalungisa okuhluphayo nxa kuyikuthi uhulumende ubebone ngani abamabhizimisi bayatshontshela ngokubona kwethu uhulumende bekufanele edinge indlela angayenza engazangeke afake izisebenzi ebunzimeni so kasivumelani ke lokwenza ngokuhulumende ukuthi ngesikhathi bese sibona sesiba lilizwe ke elibuswa ngama statutory instruments aluba indaba ke ebuyile ku tripartite negotiating forum uhulumende wathi ukuthi ulodubo olunjani kumbe ulenkinga enjani njalo kungalungisiswa ngayiphi indlela indaba ke ye foreign currency ibe indaba ke kade iphambili kwe TNF ekuqaleni sasivele sanika lembono yokuthi indaba ke ye foreign currency ingaqedwa ngayiphi indlela uhulumende wagijima singela sivumelwano wathi sele foreign currency auction platform waphinda watsho njalo wathi i platform lay u auction lay uthi ngesilungu isistabilizer ke indaba ye forex ama company asethola ke imali okusemthethweni okulula njalo kuyasimangalisa nxa uhulumende sesimbona njalo ke eseletha ke statutory instrument ezavangela ukuthi iholo labantu ke lithathwe kalula ngentengo ezizaba khona
isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights umnumzana Defidlela Ncube uthi umthetho lo omutsha uzadiliza umnotho welizwe hathi ukuwakha
lo mthetho mubi bibi wokuphindwe kanenge ungumthetho ongadingakaliyo obungafanelanga utshaywe obungafanelanga vele ube khona ngakho ke kulindelekile ukuthi uzadiliza umnotho uzakwenza ukuthi izinto zidule izinto zikhwele ezitolo izinto zishote ezitolo ukube lohlupho lendlala lokuphelelwa imisebenzi okukhulu kakhulu ngokunjalo ke kuzaletha ukungahlaliseki phakathi kwelizwe ngoba abantu nxa sebengabayanga abantu behlupheka kakhulu kulalokho abavele beyikho khona namhlanje abantu belamba abantwana besiya esikolo bengadlanga ngenxa kahulumende ngenxa umthetho awutshayele uhulumende kuzaletha ukuthi kungabi lokuhlaliseka phakathi kwelizwe kuhluphe kakhulu kulalokho
Umoyo oZCTU uthi uhulumende uzamele aqale ahlele inhlelo zakhe kulokuphanga abumbe imithetho esebenzisa imithetho yama statutory instrument engakhulumisana ngalozulu
ngokubona kwethu okungenziwa ukuthi uhulumende engaze wajaha ngokuthi nxa ebone kulodubo agijimele ekukhipheni ama statutory instrument kube imithetho eza affecta impilo zabantu eza affecta indlela esiqhuba ngayo ubusiness
uhulumende uthi wethule lumthetho esithi ufuna ukuthi kulondolozwe imali yakwamanye amazwe njalo kungabi lokuyichaphaza izakhamizi zedolobho leThekwini zamukele ngenjabulo isipho somgodi wamanzi owenziwe ngoncedo lwemali evela kusomabhizimusi osakhulayo umnumzana Vusumuzi Mkhwananzi Lezi zakhamizi zithi umgodi lo uzanceda kakhulu ukwehlisa uhlupho lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho. Okuninga sikuzweni kungxoxo enziwe nguMike Hobe weStudio 7 loMkhwananzi.
Thina sicabange ukugebhisa umgodi sidrilele ibhole sibone ukuthi kathesi ithube elihle ukuthi nxa wawulombono wokudrilela ibhole kungcono ngoba amabhole kathesi achiphile amarig asemaningi kakhulu kwelakithi
kuyini okwenza ukuthi ligebhe umgodi lo
ungakhangela Wela kithi esikhatini lesizinto eziningi zinzima kakhulu. Even singakhangela emakhaya nxa isikhathi sezulu singama abantu abasela lutho lokuthi bangenza njani ukuze belime ingadi amanzi akula. Sibone kungcono ukuthi nxa singafaka ibhola abantu bayathola amanzi okunatha, njalo futhi sicabange ukuthi nxa singakwazi ukuhlanyela izihlahla ezingafika 300 ezama-fruits atshiyeneyo, uzathola ukuthi khona isihlahla lezo zizaletha izithelo eziningi ezizanceda abantu. Ngiyazi ubuhlungu kakhulu kuleyani viki sathi senza ama-interviews emsebenzini, wathola ukuthi abantu abalama-masters abanye basebenza njengabantu abathanyelayo, akula imisebenzi eminingi kwelakithi. Ingathi nxa abantu bangathola amanzi bangakwanisa ukwenza i-production engayenza ukuthi bethuthuke kakhulu.
Amadolobha atshiyeneyo elizweni abhekane lodubo lokuswelakala kwamanzi, umgodi elisanda ukugebha luzasiza izakhamizi kanjani?
Ye, amadolobha amaningi amanzi ayahlupha. Mina njenge-entrepreneur le ayisiyobholi yakuqala le yokuzama ukunceda abantu. Lapho engihlala khona saphumisa impompi phandle ukwenzela ukuthi imuli eziningi zikwanise lokuthi zithole amanzi okunatha. Ngiyakhuthaza osomabhizimusi abanye abaningi abasakhulayo okathesi amabholi zingakhangela achiphile ngoba ama-rig asemaningi, intengo yangkhona iphansi. Ungakwanisa abantu bethole amanzi, impumelo ebakhona ingcono. Ukuze sibe le impact community singabe yinkampani kuphela egijimisa inzuzo, nxa ungabona kule ndlela yokuthi ukwanise ukunceda abantu. Njengalapho esifake khona amanzi, kungafakwa izihlahla, kungenziwa ama-gardens, baningi abantu abathi bakwanisa ukuthi bencedakale.
Ukhangela ukuqhuba ezinye inhlelo ezijonge ukusiza izakhamizi na?
Ye, njengenkampani ngesikhiwa bathi it takes a village to raise a child, but mina kwesinye isikhathi ngithi it takes a community to raise a startup. Thina siyinkampani yabantu, sikampani esebenza labantu. Kuze sibe lapho esikhona kungenxa yosekelo esiphiwa ngabantu. Thina sifuna ukuthi sicreate imisebenzi eminingi, sikwanise lokunceda abantu lapho esikwanisa khona. Lingaqalisa likhula khonaphana ukuba le culture yokuthi khona you are part of the community. Hayi izinto ziyenza njani ziyaphumelela. Kuningi esifisa ukwenza njengenkampani, balisa ukuncedisa abantwana ngezikufisi, lohlelo zinalezo ezinjengazinalezo ezamanzi. Siyathemba ukuthi emnyakeni enye buyayo sikwanise ukuthi sidrile ama-emabhola azakwanisa ukuthi ephathise abantu, ekwanise ephathise lezimuli.
Umnumzana Vusi Muzi Mkhwananzi ngusomabhizimusi osakhulayo ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJegudu. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Lokhe luqhubekela phambili udubo lokusilela kwamajekiseni awe COVID-19 elizweni, ikakhulu ebantwini asebedinga ukuhlatshwa okwesibili. Izakhamizi zakoBulawayo namhla bezinanza ukuphiwa isicoco sokuba lidolobho uqobo eleBulawayo Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Lela kwenu asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.